So we see card to VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 12 kuNtulikazi 2023, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilincumelo na ukuthi khona uSevia Kasukwere engabi khona kuballot, njalo ukubekwa kwakhe nge-nomination court ufakwe eceleni, kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga i-constitution yelizwe. Njalo thina siyahamba e-constitutional court siyaphila khona ngale, njalo asisoze sime ukulwisa.
Umthethwandaba o-electoral court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Sevia Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele.
Lokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afrobarometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asila msebenzi, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izano lekhulumeni ezingalunganga.
Ophenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye Elite Africa Research ngomhlangula luveza ukuba iCCC likhokhelwa umnumzana nesentshamisa yilakho kunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO lamhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi ele-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Umthethwandaba o-electoral court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Sevia Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele, usithi angavunyelwa ukwenza njalo, engavunyelwa ukwenza njalo yabe sephule isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo sikamahluli we-High Court uJustice David Mangota esethulwe emthethwandaba we-electoral court lamhla siza ngemva kokuba umnumzana Lovedale Mangwana webandla leZANU-PF ekweze udaba lwakhe ephikisa ukuvunyelwa ukubhalisa kukaKasukwere ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, esithi ngoba ubesehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside ngakho kakumelanga avunyelwe ukuncintisa kukhetho. Igqwetha likaMangwana u-advocate Louis Uriri ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
The court has declared that the acceptance of his nomination papers by the nomination
umthethwandaba uveze ukuthi ukwamukelwa kwamaphepha akhe eHarare kwakungekho emthethweni, njalo ngenxa yalokho ngeke akwazi ukuncintisa kusikhundla sokudinga umongameli waseZimbabwe.
Kodwa igqwetha likaKasukwere kulolu daba unkosikazi Jacqueline Sande uthi bona sebezakhweza isicelo sokuphikisa lesi sinqumo.
Ilincumelo na ukuthi khona uSevia Kasukwere engabi khona kuballot, njalo ukubekwa kwakhe nge-nomination court ufakwe eceleni, kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga i-constitution yelizwe. Njalo thina sithi siyahamba e-constitutional court siya-aphila khona ngale, njalo asisoze sime ukulwisa usize siphumelele.
Esipha umbono wakhe phezu kokwenzakale emthethwandaba edabeni lukaKasukwere umnumzana Dlela Ncube uthi asimangalisi lesi sinqumo.
Abaningi bethu besisikhangelela ukuthi vele sizaba njalo nxa ulandela ezepolitiki lezemithetho kuleli lizwe.
Kodwa elinye lamagqwetha alodumo umnumzana Abraham Mateta uthi kulusizi lokho okwethulwe ngumthethwandaba nxa kukhangelwa udaba lombuso kaZulu, esithi njalo kunengi okungaphathwanga kuhle kulolu daba.
Savele saphambanisa ngoNovemba 2017 silalele amabutho esitshela ukuthi kwakulama-criminals agombolezele uNumzana Umgabe ngoba ngumsebenzi wabomahluli ukusitshela ukuthi ama-criminals ngobani. So mbona ngani yikho okwasuka kwaphambaniseka izinto, ama-institutions ethu kasasebenzi kuhle ngoba savele singalungisanga izinto kusukusela ngo-2017.
Umthethwandaba unqume ukuthi akamelanga azwakale nje ekhankasa loba ukukhuluma ngezokuncintisa kukhetho ngoba engenza njalo uKasukwere uyabe esephula umthetho. Ukasukuwere waphuma elizweni ebaleka ngomnyaka 2017 ngemva kokugenqulwa kombuso kahulumende owayekhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngabebutho. Wake waphindela ekhaya kodwa waphuma njalo esesuya kwele South Africa lapha ahlala khona okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isigwebo sogodo uTapiwa Makore loThafatswa Shamba ngemva kokubathola belecala lokubulala ngesihluku indodana yomfo wabo wayeleminyaka yesikhombisa uTapiwa Makore. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isigwebo sakhe uMahluli uMnamato Muthebetsi obencediswa ngababili abathi uMnumzana Chakubinga kanye loNkosikazi Chitsika uthi babone kuyiso esilungele ukuphiwa ababili laba njengoba engaboni ukubahlalisa entolongweni impilo yabo yonke loba eminyakeni eminengi kungasiza njengoba kungabantu abenza isihluku esikhulu lolunya ekubulaleni uThapiwa bengela ngitsho lesazela esikhombisa ukuthi bayazisola loba uxolisa nje kubazali bomufi lomphakathi wemangweni abahlala kuwo. Kodwa igqwetha likaMakore omdala uMnumzana Munya Felix Midzi uthi sibamangalisile lesi sinqumo ngoba bebengasilindelanga ukuthi singethulwa nguMahluli.
We expected the death penalty in respect to the first accused, but we didn't expect it in respect of the second.
Kodwa besingakulindele masikhangele umamangalelwa wesibili.
Unina kaThapiwa obesemthethwandaba laye uNkosazana Linda Munyori uthi lanxa bevumelana lesigwebo esethulwe emthethwandaba lamhla ubengajabula kakhulu ngaye ababili laba bayatsho ukuba balisa ngaphi ikhanda lomntanakhe owagcina engcwatshwa engelalo. UNkosazana Patience Sibanda omunye obekade esemthethwandaba lamhlanje kusethulwa lesi sinqumo uthi silungile.
Udaba lukaTapiwa Makore luzwisa usizi ngokubana izihlobo zaseduzane, kodwa sibe sesikubona ngelinye ilihlo ukuthi nxa imuli yakhona iduduzeka nge-death penalty leng ebekwe namhlanje sithi kuyikho kulungile.
UMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA laye uthi silungile leso sinqumo edabeni lokubulawa kukaThapiwa.
Laba babulala umntwana wakwaMakore bafanele bangabi khona phakathi kwabantu kwaphakade ngendlela abenza ngakhona. Kumele bayegcinwe ejele bafele khona bangaphenduki njalo. Isenzo sabo sibi sibi okuphindwe kanengi. Bebengabulala baceda abantwana du benza ukuganga okukhulu kakhulu njengoba babengabantu abaseduze umntwana ayebathemba.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Elite Africa Research ngoNhlangula luveza ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iphephandaba le-Daily Maverick libika ukuba uphenyo lolu luveze ukuba ibandla le-CCC lizathola amavoti ayisilinganiso esifika phose ongamachumi amahlanu ekhulwini, i-47.6%, kuthi elezanu PF lithole afika phose amachumi amane ekhulwini, 38.7%. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba ibandla le-CCC lizanqoba kukhetho lokudinga amalunga ayidale lephalamende phose ngesilinganiso esifanayo. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo oluveze ukuba ibandla le-ZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le-CCC.
Ama-research la ayavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima. 1, economy iye silahlekile. 2, abantu beZimbabwe bayahlupheka. 3, almost 75% bavumelana ukuthi bathwele nzima economically, politically. Uma sesilandela ububanzi benzima sibona ukuthi yiyo into eqhakathekileyo. Uma 75% abantu beZimbabwe belamba behlupheka bengalamali, kutshengisa ukuthi bazavothela lowo ongekho kuhulumende odilize inotho yeZimbabwe. Thina besisi siyathaba ngoba amasaveyila womabili achaza mhlophe ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga njalo bayahlupheka, akulalutho abaluzuzayo, akunamsebenzi, kule corruption.
Kodwa siyabona bazibantu ukuthi bathi linganqotshwa xa singalonye uphenyo olutsho njalo.
Ngamafitshane siyagcizelela ukuthi amasaveyila apha umbono obanzi ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga. Ngalokho thina labantu beZimbabwe sesicubungula sibona ukuthi ngitsho le Afro Barometer yathi kulabanye abantu 27% abangazange baveze ukuthi bazavotela bani kupresident. Abantu abesaba ukukhuluma isikhathi esiningi ngabe opposition abesaba ukuthi ngeke bazalandela ngamasiyayo. Ngalokho uma sisiqathanisa ama saveyila evela ku-Elite Research Survey le-Afro Barometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asilamsebenzi, kule gold mafia, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izano lekhulumente ezingalunganga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le-CCC sixoxela ekobulawayo. Siphinde sakhuluma ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezanu PF.
Mhlaka 24 sina sikhuluma ke ilokuzinto ibarometer eqondileyo usubona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziwe ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezi zinto eziyizinto zabantu ezingaso zinto zethu pho ke lakhiwa ngabanikazi bayo.
Bakhona abanye abakhonana besithi ke ibandla lezanu PF akulalutho vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangelwa umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso ngokukhuluma kwabo ukuthi izithembiso lezo kanye azane zingamanzi nje.
Lokhu Mthembu kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuni ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha ku-ground. Shuwa ungathi akona lonto olwenzakalayo ubona imigwaqo sakhiwa khangela i-Bybridge Border, i-Harare International Airport, i-Victoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo all provinces ezeZimbabwe kule dam eselakhiwe ukwenzela lokho lokuthi i-water harvesting ukwenzela phela ukuthi silime anytime ngoba amanzi esekhona sisebenzisa lokho lokuthiwa i-irrigation. Khangela igwayishangane eyaqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwabehlula kodwa from 2018 ufika namhlanje sikhuluma kanje isi over 80% ubethi 90% completion okuzaba yinto ezasoluva amanzi iwater problem yethu lapha koBulawayo forever and ever. Even icreate futhi i-green belt usuka khona le egwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endlokozi uyofika lapha koBulawayo kuyinto ekhona ebambekayo ekhangelake. So umuntu oza kuthi akunanto ebambekayo eyenzekileyo ewesisho khangela ebhinga khona ebhinga indawo vele ebikhosha sekele ingazolo ukuhamba njani khangela improvements ezikhona sokuthi airport le airport khona ngale khangela ama irrigation scheme avuswe khona ngale khangela konke ama rigging lokuze nalo ugolishazi afakwe khona ngale kuningi okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni ukuthi hayi kodwa sho lapha bayenzelo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma wokubandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Umeli weSouthern edalela eParliament umnumzana Peter Moyo uyakulandula ukuthi ungomunye wamalunga edalela eParliament awe MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora alichumi asehlubukile kuleli bandla aya kuZanu PF. Unobhala jikelele weZanu PF umnumzana Obert Mpofu Izolo wamukele amalunga MDC amane abalisa uNkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbonjia, Winnie Kankuni, lo Virginia Mafutha wazisa lokuthi wonke asesiza kubandla lakhe alichumi. abanye abayisithupha baqanjwe ngamagama kumakhasi abaseke no-PF enkundleni zokuxhumana njalo bebegoqela umnumzana Moyo. Kodwa umnumzana Moyo utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi ulokhe elilunga le-MDCT.
Into ekhona ikuthi nxa ngizakuya kuZANU-PF ngizazisa uZulu ukuthi hayi mina sengihambile. So akula muntu engimthume ukuthi khona anginele. Abantu bazihambela bodwa ezanu-PF headquarters bayaphuma amapicture abo. Bonabo abantu abanamapicture wona lawo yibo abahambileyo. Kodwa mina nxa ngizazikhulumela yedwa angikhulunyelwa. So laba abantu laba kumbe bayahlanya kumbe banjani angikwazi ngoba azange ngithume umuntu ukuthi bakuyommela. Azange ngike ngithi umuntu kangalibhaleli ibizo mina ngihlale eHarare duze nezanu-PF headquarters yakhona ngabe nje yini ngabe ngihambele ngedwa. So laba ngazidibane kumbe bakhuluma ngomunye umuntu kodwa nxa ngizahamba hhayi ngizakhuluma ngatshela uZulu lezi zathu.
Labo abahambileyo kuZANU-PF abaphume besemahofisini ungaba ubuke wakhulumisana labo mhlawumbe yini wabazisa ngokuthi kumbe lawo ufuna ukuhamba?
Ngivele angizange into engikhulume labo ngitshona kanye yikho ngithe kumbe sebehlanya kubeseba ngabantu abanjani ngoba angikwazi nokuthi ilizwe lami balikhethe ngaphi ukuthi baliphiwe ngubani vele angikwazi. Kodwa njengokusho wami ukuthi nxa ngizakuya khona mina ngiyazikhulumela ngedwa angikhulunyelwa ngoba isibe mntwala omncane kupolitiki lapha.
Ukuthi kungaba lo munye uPeter Moyo olilunga lephalamende ngokwazi kwakho libaningi noPeter Moyo ephalamende kumbe nguwe wethu?
Yini ngedwa uPeter Moyo selinalamazi yovela eSabatoni uMP uDeputy Organizer weMDC Alliance iNational Executive Member MDCT yini one akulo omunye uPeter Moyo abangamkhulu loba laba bantu angasikola lo usungwangathi.
Yebo uyatsho mhlonitsha ukuthi nxa uza kuya kuZANU-PF uzazikhulumela. Khathesi singatsho ukuthi usalilunga le-MDC.
Khathesi ngililunga le-MDC ngimelela isasathoni ngikhona angikaphumi ngisesekhona sibili.
Kodwa ukuphuma yinto ocabanga ngayo.
Uyabona kupolitics awungeke uthi khona ungeke waphuma kumbe uyaphuma ngoba ipolitics ngumdlalo wabantu abangathi bayahlanya.
Lo ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edale lePhalamende njalo elilunga leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe ukuze sizombono wakhe ngalolu daba. Umanyano weNATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini njengalokho bekufunwa ngumongameli Volodymyr Zelensky walelo lizwe yena odinga izikhali zokulwisana lele-Russia kumpi esaqhubeka elizweni lakhe. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni obuqhutshelwa eLithuania ngabakhokheli beNATO abagcizelele ukuthi ele Ukraine lizangena kulo umanyano kungavunyelwana ukuthi seligcwalisile izinqumo ezidingakalayo. Umongameli Joe Biden weMelika ubegcizelele ngaphambilini kwalomhlangano ukuthi ngempela ele Ukraine alikalungeli ukuba lilunga leNATO. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Isinqumo lezi yiso sibile besikhangelelwe ukuthi singenzakala okwalamuhla. Ngoba ngithi ungathi uyakhangela kuhle kuhle ujaha lo upresident we-Ukraine. Ngoncedo lolu aseluzuzile besikhangela nje amalanga adluleyo lapho ukuthi sekuphose kube le 500 days. Zembi ye-Ukraine lele Russia. Uncedo lolu aluzuzileyo olwenze kubambe kuze kube 500 days zonezi esikhuluma ngazo. luvelele khonapha kuna lamazwe aseNATO. So amazwe la inhlanganiso yeNATO amncedisile kakhulu ngoba kuqalisa impi wayengathi kalazi ingqondo zokuthi angaba ingxenye yaleli qembu wayefisa ngoba ungakhangela yikho akuchayelwa iRussia ukuthi khona ufunelani ukungena abe ingxenye yeNATO ngoba kuzabe sokusenza ukuthi iNATO ibe lelizwe eliseduze eborder yeRussia ukuze ilizwe lelo libe yimemba yeNATO. Sokusitsho ukuthi laba abase Ukraine kumbe ngithi yoni Ukraine iyabe siseduzane kakhulu le Russia ukuthi selaba baNATO sebengafaka izikhali zabo eUkraine zikhangele khona ngale eRussia. Yiko kona loku akuchayelwayo lo ujaha uZelensky upresident we Ukraine. Yiko ke nxa esengathi uyachuchisa ukuthi angene abe yimemba bayesabela ke laba abeNATO ukuthi bangamthatha khathesi sekungaqhamuka impi pose maybe i third world war. So ke bananzelela ukuthi kungangcono bake bangathi bayadeda kancinyane bayamqobotsha kancinyane.
Ikusasa-ke kubudlelwano be-Ukraine lomanyano lo owe-NATO kanye lele Melika, njengoba sibonile uMongameli Joe Biden ngaphambilini ukuthi laye ubesekela isinqumo esithethwe lamhla.
Ngibona ngathi ubudlelwano be-Ukraine lamazwe la inhlanganiso ye-NATO izaqhubeka injengakhona lokhu eyikho khona. Ngoba amazwe la angamazwe amiseneyo ameleneyo amazwe aweNATO le Soviet Union layo iqoqabayo ngaphaya neceleni ngithi le ingathi le China ibe le India ibe le Saudi Arabia lalaba o Iran. So ke kungathi kumelwene khona phana angikholi ukuthi bangayekethisa laba beNATO ukuthi bayemelo lo Zelensky.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, obexoxa ecingweni le Studio 7 eseDallas eTexas. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Felix Silundika, indodana kamoyi uGeorge Silundika owalwa impi yenkululeko, njalo wanikwa isicoco seqhawe lesizwe leZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lwakho lolu, and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzeni esikolo seGeorge Silundika High eprimary. Ngiqale ngeprimary ngoba isikhathi esiningi sasijayela ukuvakatshela i-secondary. Secondary yiyo eyavulwa kuqala kungakavulwa i-primary, so yiyo besijayela ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sithe singcono sivakatshele abeprimary kuqala, siyexoxa labo, siyebabona labantwana, ababalisi kunye labantwana, konke lo mphathi. So ngakho ke siyakhuluma ngale bezivele sesiqoqile lokhu ebesikukuqoqa, ukuqoqela abantwana izipho esiziphiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho ke kuyasijabulisa lathi kathesi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kade lilazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sakuqala ukuyafika khona ngale, besingazi exactly ukuthi khona into abangaziqhabisela ngezinjani. So sasesidinga sacela ama-pencil cases, lama-notebook, lezinto zokudrawa ezabantwana eze-art. So yikho sasicele ngalelo langa, and then plus lelokuzeni le equipment yo sports ebhora
singathi bakuthakazela kanjani konke lokho
kunye lelo kuzindimpompi zakhona zokupompila kuze namabhora so bakuphakela kakhulu
ye nxa sisigangela njalo uthi ulahamba futhi khonapho ke kusecondary school ikuyini elakwenza khona ngale
hayi esecondary school sayenza khonapho sasivele sijale kukwenza ngemihla imihla ngemihla ikuthi bese kulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal so i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontact lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besitole ngapi so khona ngale lakho sasifele sidubu sijayele ukuthi sihambe siye kunika ama-prizes nxa kuyikuthi khona basisile i-prize giving day so sasihambele lakho khonokho kufana lalokho esahamba lakho kulokhu zeni ku-primary and sahinde sahlala laphansi saxoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo wonke
singathi ke nxa sikhangela khonke likwenzayo libona zani kunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi
kuyasinceda lathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yako silungela vele sikhangele khonoko ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangela ndlela zokuthi bethole usizo so ngakho ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sathola esikolweni kungathi abalosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengaba lalo olugoqela izinto zokufunda lokwesports so ngakho ke yikho abasitshela ngakho plus lezi izinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona nabethile khona lesikolweni kabalazi yi-boarding school i-secondary ngakho ke kulezi zinto eziningi ezifunakalayo ezigoqela into ezinjenge ukudla lima lokwesports lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho
so ungaphosa amazwi akho okugcina khonapho babasilundi
ma kule zinhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikole ezinjengase-George Sundika lesa e-JZ Moyo izikole lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kukuphenduka kwama-refugees bevele ezambia so ngakho ke kulezinto eziningi sibili abangabe bekhwabethe ukuthi khona bengazithola ngakho ke nxa kuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe nabantu abazobafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje inumber yami ngu-country code 966-530-930-271
lo mnumzana Felix Silundika isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Saudi Arabia obexoxa ecingweni lo Gift Dube weStudio 7 liyalandela uhlelo Live Talk namuhla ole Diaspora Forum lapho ujonga Kandemiri weStudio 7 uyabe xoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngomomo wezombusazwe eZimbabwe ngaphambilini kokhetho olukhulu lukamhla ka-23 ngenyanga ezayo. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umthethwandaba we-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Sevia Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yo-Elite Africa Research ngohlangula luveza ukuba ibandla le-CCC lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthele Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokhu kungenzeka nini. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mwakanaka mhuri yeZimbabwe.